uMangujika uveze lokhu esethula umbiko oqakathekileyo wezemali owe-monetary policy emkhosini owenzelwe esigodlweni se-RBZ eHarare namhlanje.
Sibona ukusetshenziswa kwemali yakuleli sekusanda elizweni, abantu bethenga lokuthengiselana ngayo. Sekufike kumali engaba ngamabhiliyoni angu-450 kusuka ku-189 million abantu bethenga lokuthengiselana kumnyaka ka-2019. Kuyinto ejabulisayo ukuthi uZulu usebenzisa imali yakuleli kwezokuthengiselana.
Uthembise njalo abathola imali yaphandle kwelizwe efikela emabhanga eZimbabwe ukuba mabangesabi ngoba ilondolozekile kuma-akhawunti abo.
Ukusetshenziswa kwemali yawamanye amazwe kuhlezi kuvunyelwa kuleli eleZimbabwe kusukela kudala, awukaguquki lokho. Imali yawamanye amazwe ikusilinganiso sokungama-30% semali engenayo eZimbabwe kumali etholwa yilizwe lapho lithe lathengisa impahla kwamanye amazwe. Imali eningi le kuzimali ezilethwa nguZulu elizweni.
Kodwa uMnumzana Mpindelwa Mancutshana, isizalwane seZimbabwe oyingcitshi kwezombusazwe lakwezomnotho, uwamukela ngokuthandabuza umbiko kaMangujika.
Imali yeZimbabwe kwakathesi akulo umuntu oyishonayo. Wonke umuntu wonke alakho usehlaja elinganisa ngedola leMelika. So ukuthi ilizwe leZimbabwe kwakathesi idola lelizwe yilo selithethe ipower, angiboni ukuthi kuyahambelana lakutshoyo ngoba wonke umuntu akasalifuni idola leZimbabwe. Wonke umuntu usefuna idola leMelika. So i-de-dollarization akhuluma ngayo kayi-exist, kayiphili, into engapheliyo leyana. Okuyikho kumqoka kathesi esikubonayo ukuthi wonke umuntu sebuyele kudola leMelika. So kusalele yena nje uhulumende kuphela ukuthi agcwalisise okwenzakalayo kwi-economy ukuthi anike abantu i-US dollar.
Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo elizweni ele-Labour Economists and African Democrats League, uMnumzana Patrick Ndlovu, uthi bona njengebandla ababuzwisisi okuthiwo nguMangujika.
Ngoba into ayikhulumayo ayiso into eyenzakalayo on the ground. Ngoba kade singabhoda amashophu wonke lawa, they are now charging their things in US dollars. Then if you want to pay ukubhadala nge-RTGS, sekutshela ukuthi u-convert from US to RTGS. So kunoka ukukhuluma yakwenzakali on the ground, but maybe kuyenzakala same lapho esingazikhona.
Okwenzakalayo elizweni okwamanje, uNdlovu uthi kwehlukile kakhulu lalokho okukhulunywa nguMangujika.
Into esingambonga ngayo ngokuthi khona umuntu angathumeza imali ephandle emazweni kuye emabhenki ukuthi uyayithola imali yakho ninjalo. Kunapho ngingavumelana naye ukuthi on that issue I think right, and thank them for that ukuthi khona anyone can get imali ayifunayo ivela phandle, uyayithola injalo. But okunye lokho kwe-de-dollarization angivumelani layo ngoba vele into zonke kusho ukuthi khona abantu vele abasafuni i-bond kumbe i-RTGS, but sebe-charge ngama-US dollars.
UDr Mangujika utshele abakade bekulo mkhosi ukuba isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe ese-inflation sizakwehla ngengxenye ekhulwini 50% lapho usiyaphela lumnyaka ka-2020. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisigama.